Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mabashume mabele la sikhombisa ngohlolanja 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
njengenzalo ematopo besingekho kulo umkhosi ukuza celebrate ikeke lakhe kodwa besize ebona ukuthi umbulali owabulala abazali bethu ngegoground ongafiyo lamanje sibili besize empontini okhe khona osebulele iZimbabwe abantu abacha bengasebenzi bedubeka begcwele amanye amazwe
bekungabizwa ozwayo emkhosini okunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe ematopo ngomgqibelo. Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi zitshengisele esitaladeni ngomvulo zisola uhulumende ngokwehluleka ukuzibhadala amabhonasi anyakenye. Kwezemidlalo iqembu leCapes United selifinyelele kufinali yenkezo yeZimbabwe National Army Commanders Charity Shield ngemva kokunqoba iDynamos ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ematopo ngomgqibelo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu ezisuka phandle kwezigaba zeMathebeleland ezize ngobunengi ukuzojabula lemuli kaMugabe lamalunga eZANU-PF. Kubika unompumelelo moyo.
Selidume ledlula ematopo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bezinyathelana bengena bephuma emkhosini lo. Umgwaqo oya ematopo usufile kungesibuchapha kodwa kuyibunenyi bezimoda. Esekhuluma emkhosini lo umongameli Robert Mugabe ngokuphathelane lokudedela omunye esikhundleni sakhe uthe yena kayindawo njalo usaselamandla okuqhubeka ebusa njalo kazifakanga embusweni kodwa wakhethwa.
Angiyedwa ekuncedeni abantu abahluphekayo labadubekayo eZimbabwe, le-Central Committee, le-Politburo, le-Cabinet.
Umnumzana Mboneni Nyathi uthe umongameli usuke ehotshe umoya wabantu ababulala ngesikhathi seGugurahundi ngoba uze wazonyathela phezu kwamangcwaba abantu ababulalayo.
Okumenza ukuthi azobuya azodlalela khona apha azoshayinela khona ngapha beze wonke lokho. Mina mama sibe niyawufunga ngasibambe sibhakabhaka. Uza suke uhotshile kuphela umoya wabona abantu abaqeda khona.
Osakhulayo undodana moyo laye uthe kunzima ukubona umuntu owabulala abantu ezojabula phezu kwamathuna abo.
Thina njengenzalo ematopo besingekho kulo umkhosi ukuza celebrate ikeke lakhe kodwa besize ebona ukuthi umbulali owabulala abazali bethu ngegoground ongafiyo lamanje sibili besize empontini okhe khona osebulele iZimbabwe abantu abacha bengasebenzi bedubeka begcwele amanye amazwe kadali imisebenzi yokuthuthukisa abantu abacha ubhizi uthenga amakhekhe adurayo lokudla abantu bengasebenzi.
Olwela amalungelo oluntu umbuso ofuzwayo uthi kulusizi ukubona inkokheli isenza idili elikhulu kuthi isigaba esingumakhelwane abantu begalula kumpophoma zamanzi.
Kulusizi ukuthi umuntu olupheleyo njengomgabe ubusa abantu abadubekayo ethi yena uyenza i-birthday yamamiliyoni. Abantu kade sebaetsholotsho izindawo ezijeneyo baphakathi kwezimpophoma zamanzi kodwa kuthi ethatha imali le ihambise ebantwini abadubekayo wenza i-birthday yakhe.
Isikhulumi sebandla le-MRP umbonisi gumbo laye uthe kuyadanisa ukubona inkokheli ichitha imali bona abantu bedubeka iphinde iyalele embusweni yona isilikhehla.
Kuyasimangalisa ukuthi umuntu angaze asebenzise imali engafika $2.5 million for i-birthday yakhe elanga elilodwa esesigabeni esiyiso esidubeka kakhulu okulabantu abadubekayo abaswela ukudla baswele ukugqoka bangela mgwaqo bangela zikolo.
Abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe labo baze ukuzohlanganela lemuli kamongameli ukujabulela leli langa. Abasekeli bakamongameli bajabulise abantu ngokuphakamisa inyawo begida lokuhlabelela. Ekuseni lapho imota zisiya lanxa seziphenduka kobulawayo umgwaqo weMatopo ubungahambeki. Ngimela iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ezitaladeni ngomvulo zisola uhulumende ngokwehluleka ukuzibhadala amabhonasi azo anyakenye lokwala entshintshantshintsha amalanga okumele zihole ngawo. Izisebenzi lezi ziphumele sinqumo lesi emhlanganweni eziwenzele eHarare namuhla phansi komanyano we-Apex Council. Zithi njalo ukutshengisela lokho indlela yokukhonona ngokuhlukuluzwa kwabakhokheli benhlanganiso ezibamelayo ngohulumende. Okay, waba ngomongameli wele South Africa umnumzana Thabo Mbeki sexwayise izizalwane za kulelo lizwe ukuthi zichiyane lomkhuba wokuhlasela abakwamanye amazwe izenophobia. Kodwa umongameli Jacob Zuma yena uthi abakwele South Africa gabalayo inzondo kwabakwamanye amazwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inkulumo yenkokheli zombili lezi iza ngesikhathi kuqhubekela phambili ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe lamabhizinisi abo kwela South Africa. Ekhuluma namhlanje ePretoria ngesikhathi egcotshwa ukuba umkhokheli we-University of South Africa, wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthe ukutshaywa loba ukuxotshwa kwabakwamanye amazwe kakusoke kuziqede inhlupho ezibhekanele South Africa. Umbe kube wakhuthaza izalwane zakule South Africa ukuthi zingakhohlwa indima enkulu eyadlalwa izwekazi le-Africa ukuthi bathole inkululeko abalayo lamhlanje.
As South Africans, we should never forget the enormous sacrifices that were made by the sister peoples of Africa to help us achieve.
Njengezizalwane zakuleli akumelanga sikhohlwe ukuzinikela okwenziwa izizalwane zase-Afrika ukuze sithole inkululeko. Akulunganga ukuthi abantu abasisizayo bethi sebefike lapha sibaphathe njengezitha sithi abamukelekanga.
Kusenjalo abaningi sebesolwe umongameli Jacob Zuma ngemva kwenkulumo yakhe ebiphikisa ukuthi ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe okusanda kwenzakala nokwenzeke eminyakeni edluleyo kukhombisa ukuthi izalwane zakwele South Africa ziyabazonda abakwamanye amazwe. Enkulumeni yakhe labezindaba uZuma uthe ukutshengisela okusanda kwenzakala bekukukhonona ngobugangi obandileyo elizweni achizondo yabakwamanye amazwe.
That is a debatable point whether South Africans are xenophobic. I don't think you would have the numbers.
Akulula ukuthi sithi izizalwane zakwele South Africa zilawo umoya wokuchwasa abantu ngobuzo. Aluba kunjalo besingasoke sibe labakwamanye amazwe abaningi kangaka elizweni. Aluba abakuleli bebelayo izenophobia besingasoke sihlale iminyaka eminingi kungeladlakela okubhekiswe kwabamanye amazwe.
Inkulumo kamongameli Zuma le iza kungakhathalekile ukuthi ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe lamabhizinisi abo kuqhubekele phambili ngempela viki. Elokishini le-Jeppestown e-Johannesburg, ixuku labakwele South Africa lingena ezitaladeni ngensonto ebusuku lisithi abakwamanye amazwe abaphume baphele kulelo lokishi. Leli xuku ligqekeze izitolo zabakwamanye amazwe kule indawo kwaze kwalamula amapholisa aqede ubusuku bonke izolo eqaphe isimo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Future Msebele uthi akusizi ukukhomba ngumunwe ele South Africa ngoba lalo lithola amagapa avuzayo ngezomnotho. Utamazwe afana leZimbabwe alabantu abaningi kwele South Africa yiyo kufanele alungise lokhu okuxotsha izizalwane zawo.
Kungaba nedemocracy emazweni around yona iSouth Africa and lapha eAfrica kube nedemocracy, kube le good governance, then kube ngena need ukuthi abantu bebe besiye belonke beflocka to South Africa. So it starts from amazwe lapho abantu ababuya khona, kumele kube indawo lapho kulungiswa khona.
Umnumzana Msebele uthi nxa kungaphela inkohlakalo emazweni eAfrika, umnotho uthuthuke wabelwane ngokulinganayo, abakwamanye amazwe abagcwele kule South Africa bazabuyela emazweni abo, okuzahle kuyiqede izenophobia le esithwalisa abantu amagaba avuzayo kwele South Africa. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ibandla leMDCT lithi abasekeli balo sebehlalela evalweni eMashonaland East esigabeni esifana leMutoko reMurewa ngemva ngenxa yokwethuselwa ngamalunga eZANU-PF ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi abasekeli balo baveze ukwesaba lokhu emhlanganweni oqhutshwe ngomkhokheli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai ngempela viki. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ukwesaba kuvela kubosabhuku. Usabhuku labo besesaba ukuthi bangaze beyenza lo msebenzi wakhona. Usabhuku bangana ukwenza umsebenzi ofuna izanu, bayantshintshwa kufake omunye usobhuku. Njalo okunye kukhona ukuthi ukwesaba lokho kuvela ezilondeni zika-2008 lapha izanu esingena isethusela uZulu ibazisa ukuthi bazabavisela ku-2008 uma bengenzanga ukhetho lube luhle ngo-2018.
Ubakhona yini abathi ngenxa yokwesaba lokhu balakho ukugcina bevotela ibandla leZANU-PF lanxa nje bengamalunga ebandla leno?
Hayi, abantu bacacile bathe sinethela uMgabe ukuthi bona kabaladubu ukuthi yena abe ngupresident weZANU-PF. Kodwa sebele inkinga yokuthi abe ngupresident waseZimbabwe ngokuthi bakulaleli lizwe. So sebese bathe bona sebevele sebelungiselele ukuthi balwe ngoba kufela enye indlela ngaphandle kokuthi bavike.
Kukhona yini elikwenzayo njengebandla lani ukuzama ukuqeda ukwesaba lokungaphambilini kokhetho?
Esikuzamayo njengebandla ukuthi lolu daba esalubona ebhikithi lwabo sobhuku lapha abafolisa khona abantu ukuthi bayevotela izanu, sifuna ukuhambisa emthethweni emakhothi sifike sizwe ukuthi kanti vele umsebenzi wezindina labo sabhuku uvele ungowani. Ngoba esisekeleni sombuso kucacile ukuthi abagcini bamasiko, bangumgcini wamasiko kawukhethi ukuthi umuntu akakhumalo nge-MDC so kanti angisoze ngahlonipha amasiko akhe, njalo kangimfuna esiqintini sami usuku umuntu akamoyo, hhayi ngiyamfuna ngoba ngowezanu, ngiyamfuna kuntini sami ngoba usobhuku lo chiefu ngabantu abasebenzela uZulu bagcina uZulu esigabeni zabo.
Yena uZulu weMashonaland East uthini ngodaba lokubambana kwamabandla aphikisayo?
UZulu weMashonaland East, so isikhathi sesifikile ukuthi kubanjwane, kodwa kuqakathekileyo ukuthi sicwayisise laba abantu esiyabambana labo ukuthi balethani phakathi kokuxoxisana lokho ukuthi sibambane ukwenzela ukuthi sikhipheni izamo. Kodwa bayakuthakazelela kakhulu ngoba bathi khona yiyo yodwa yento esisele ukuthi siguqule uhulumende wabahuquluzi ozayo.
Kusasa lisemarondera ngapi kwakhona njalo kuzaba kusenzakalani?
Kusasa sizabe semarondela osesikwenzayo ukuthi uma siqalisa ukubhoda sandise ukuthi sikhulume nezakhamizi, osomabhizinisi, izinyanga, izinduna, osobhuku, ontanga, omama. Kodwa kusasa lilanga lethu ukuthi sihlangane namasipala abalandeli bethu abakuma-structures ethu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Kulive Talk namuhla sikhangela amazwi kaMongameli Mgabe awethule emkhosini wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eMatobo ngomgqibelo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0818 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi ohlangothi olubona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kumanyano we-United Nations sexwayise ukuba kungaba lokuphazamiseka kokulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele nxa amalungelo oluntu engabe lokhe esephulwa ngabezombusazwe. UZaid al-Hussein utsho lokhu ekusungulweni komhlangano we-United Nations Human Rights Council kwele Geneva. ELiSouth Africa ngelinye lamazwe omhlaba amahlanu aseqale uhlelo lokucubungula indlela zokuvikela umkhuhlane wenhliziyo kanye lokutshaywa yi-stroke ikakhulu kulabo abaphila legciwane lengculaza abayibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yilo mkhuhlane. Inhlanganiso eziphatheke emkhankasweni yokulwisana lokuvimba ukusabalala kwegciwane lengculaza zithi nxa kungasaphunywa ngalenhlelo ezikhanga labo abasemsebenzini enza behambe imango emide ayikunqotshwa limpi. Aba kulolu hlangothi bagoqela abatshayeli bezimota ezithwala impahla, abaphila ngokuthengisa impahla abayithenga kwamanye amazwe kanye labotsheketsha. Kubika uMavis Gama.
AbeMidlands AIDS Organization Marco Eshabane bebambisana labe Oxfam bathi kuqakathekile ukuphuma lenhlelo zokutholisa ulwazi abakulolu hlangothi ngendlela zokuzivikela lapho besiya emacansini. Besithi sebenanzelele ingozi ekhona ekubachiyeni ngaphandle emikhankasweni yokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza. Indawo ezinjengeMimosa Mine eZishabane abachayeli bagcina bechitha isikhathi eside esingaba ngamaviki amabili loba amathathu belindele ukuba imota zabo zilayitshwe eChrome ukuyisa lapho kumele iye khona, okuphetha sekubangenisa kuzilingo kwezokuya emacansini. Umsekeli womqondisi wenhlanganiso yemakho umnumzana Kudakwashe Gumbo uthi lesi ngesinye sezikhexe ezikhona lapho kuqhutshwa inhlelo zokutholisa uzulu indlela angazivikela ngazo emikhuhlaneni ethelelanwa emacansini.
Ingathi khona indawo leyi ibisele muva masikhangele ukuvikelwa kwe-HIV. Sasicabanga ukuthi khona abantu labo bayakwazi njengoba besuka kwamanye amazwe, njengoba besebenzela amanye ama-companies amakhulu. Sicabanga ukuthi khona uhlelo olukhona kodwa sesatholi ukuthi khona abantu laba abalalwazi. Yikho ke sasuke emaphandleni sabuya lapha edolobheni lakuma-mines sikhangela abantu bona la.
Ethi bakubone kufanele ukuphuma leli hlelo eziqondana lalolu hlangothi.
Dala sasikhangele kakhulu basuke emaphandleni. Then sathi sesenza ama-evaluation sathola ukuthi khona kulamanye ama-kick populations aba ku-risk kodwa bengatholi information yona le. Yiko ke science evaluation. Yiko kwaphuma khona ukuthi khona ama-truck drivers especially asuka kachana bezolindela ukuthwala la maybe for 2 weeks bemele ukuthwala platinum. Kuyabafaka engozini yokuthi khona ngesikhathi soneso bayabe fisa labo ukuthi baye emacansini. But because of low information babeyenza bengala isigqoko sakhona okumele bazigqoke ukuthi khona bezivikele.
AbeMako bathi ukuchitha isikhathi eside kwabachayeli bekule ndawo yikho kubenza bagcine sebelingeka kwezemacansini. Kuphinde kwengezelelwe ukuthi amankampani abawasebenzelayo ababavumeli ukuhamba labo mkabo ngendlela yokuzivikela kulokho kulingeka. Abachayeli abakhulumisane leStudio 7 bathi bayayizwisisa ingozi ekhona yokuya emacansini bengazivikelanga, kodwa okusilelayo kululwazi olwaneleyo. Umnumzana Ntokozo Ngwenya uleminyaka engamachumi amathathu lasithupha yokuzalwa, usesanelisa iminyaka esitshiyagalombili engumtshayeli wezimota ezithwala impahla. Ulwazi lemfundiso uNgwenya ethi kuqakathekile ngemva kokuvulwa amehlo ukuba engomunye walabo obikwa esengozini enkulu yokuthelelwa leligciwane le-HIV lemikhuhlane yengulamakhwa ngoba bechitha isikhathi eside besemigwaqweni.
Ayona irayi yanceda laphula lapho. Akunamuntu ongafuki kuloo nto lezimpilo yakhe. Lokhu kuyabe sokusiya ngabantu abathiya nayo ukuthi siphile kunjani.
Umnumzana Kenani Mkhwananzi ongumtshayeli laye uthi ulolwazi olulutshwana ngendlela zokuzivikela ethi ufisa ngabe uyalutholiswa olwaneleyo azwisise ngokugcweleyo ngokusetshenziswa kwekhondomu ngendlela eyiyo.
Besingakabi lo muntu oyibamba ikhondomu lokuthi ufakwa njani, ukubanjwa njani, abesedonsa ngapha kahle lokukhupha kwakhona konke lokhana besingazake sokufundisa. Lokuthi kumele ukulahle njani, ukubambe njani, ukuma usukhupha suqedile, ubambe ngethishu ugoqe phakathi usuku ugoqela kuhle uze usiya kulatha kumbe uyakutshisa.
Uthi usezakwanelisa ukwabelana ulwazi labanye njengaye kanye labomndeni ngemva kwalolo aluchathekelwe ngabemakho ngesikhathi esezishabane.
Ngoba lami lapho uzabe kukhulunywa kuma vele njengoba singamadrayiva kwesikhathi siyahlangana sikhulu ngaleyo ndlela kutho lami ngizathula ithuba lokuthi ngalolu lwazi elutholiwe lami zabe sengikhuma ngolwazi elutholile. La ngikhaya labantwana labo ngiyabafundisa angesabi ukubafundisa ukuthi kunje empilweni kunje balathi sihambe emagangeni mhlawumbe bona khonke abahlangani lapo. Thina into esihlangana lazo emagangeni abantwana bazazi ngikhaya so kuqakathekile ukuthi ngiqophelayo umama labantwana.
Unkosikazi Sithembi Nkosi Nyathi wasezishabane useleminyaka emihlanu ephila ngokuthengisa impahla ayithenga emazweni abalisa iSouth Africa, Mozambique leZambia. Yena ke uthi kuqakathekile ukuba umuntu azivikele kumikhuhlane ethelelanwa emacansini okubalisa igciwane le-HIV lengculaza sikhathi sonke.
Hayi ngiyakwazi ukuzivikela ukuthi kumele uprotect ukuze ungabanjwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ngoba ukuzivikela kuqakathekile, uyabe useva impilo yakho ukuthi uphile uyanelise ukugcina abantwana.
Ingcweti kwezempilakahle kanye lenhlanganiso eziphatheke emikhankasweni yokulwisana lokusabalala kwegciwane bathi kumqoka ukuba luhlelelwe inhlelo zohlobo lwaphezulu lolu hlangothi lwabasebenza bengayo emakhaya sikhathi sonke ukuze zifezeke iziqondiso zelizwe zokuqeda udubo lwengculaza ngomnyaka ka-2030. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso emela imsakazo yezigaba ama-community radio stations ithi sokuthembisa ukuthi uhulumende anganikeza imisakazo le ama-license okusakaza lanxa nje lokhu kungaphazamiswa kancane ngabezombusazwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ele Zimbabwe lile misakazo yezigaba edlula amajuma amabili esilungele ukusakaza kundawana ezitshiyeneyo zelizwe ingaphiwa imvumo. Umqondisi wenhlanganiso yemisakazo le eZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS, uNkosazana Vivian Magara othi inhlanganiso yakhe ilethemba lokuba uhulumende uzanikeza imvumo yemisakazo enje yokuba isebenze loba nje kule nkinga kwezombusazwe.
AbeZACRAS sibona njengathi kulesithembiso sokuthi ama-community radios bazanikwa ama-licenses, but indaba ekhona yikuthi bazanikwa nini akula okwaziyo, ngoba khathesi uhulumende yena uthi usafuna ukuqedisa i-digitalization. Engaqeda indaba ye-digitalization yikho lapha azaqalisa khona ukukhangela izinto ze-community radio.
Khuluma kumbuthano wokunanza ilanga lemisakazo emhlabeni jikelele Harare, umqondisi wemisa Zimbabwe umnumzana Hlanhla Ngwenya uthi ngenxa yokungenela kwezombusazwe uhulumende ukhanya edonda ukuthatha leli nyathelo, njalo le digitalization ingaqondakali ukuba izaphela nini.
Langamalanga lawo afakwa phansi iSADC, lawo ababehluleka ukuwabamba lawo malanga basebesithi bona hayi lathi sizifakele amalanga ethu. Ngendlela ababekhuluma ngayo bekumele ukuthi kuphele umnyaka lo odlulileyo sebeqedile, kodwa kula nto yenza ke lesi sisizwa manje ukuthi bathi abala mali yokuthi befeze lowo msebenzi.
Umnumzana Khudzai Kwangwari osele sikhathi esedlula iminyaka elitshumi esebenzelana lemisakazo yomdeni uthi inkinga yokuba uhulumende wesabela ukuba imisakazo le ingaba ile njongo yezombusazwe okuyinto engasiqiniso. Uthi bazama ngayo yonke indlela yokutshengisa ukuba imisakazo yomdeni ijonge nje kuphela ukunikeza izabelo lemideni ithuba lokukhulumisana phezu kwenkinga zabo bezilungisisa bebambene kundawana abahlelikizo.
Njengamanye amakhampani wonke eZimbabwe lapha I think kuyakhanya vele ukuthi kunzima lapha eZimbabwe. So lawa ama-community radio alenkinga yona le ekuthi ithole indleko imali ukuthi basebenzise ukwenza inhlelo zabo. Sesikhangela njalo ukuthi ama-community radio esikhathi esiningi bayatraina abantwana ukuthi banelise ukwenza ama-programs.
Imisakazo ye-radio yiyo elodumo olumangalisayo emhlabeni jikelele okuthi isilinganiso sokungamachumi atobamunomunye lane ekhulwini 94% yabantu abadala balalela kumisakazo ye-radio kulokubukela omabonakude be-TV loba ukusebenzisa omakhalekhukhwini. Elezimbabwe ngokwalo libikwa lilama-radio edlula isigidi 1 million. Inhlanganiso ye-United Nations ithi ama-radio kugoqela lama-radio omdeni alakho ukuthuthukisa ilizwe ngokusakaza okuhambelana lemicijo intuthuko kaZulu yama development goals agoqela ezempila kahle ukuqeda ubuyanga ukulondolozwa kwezidala zasendle ezemvelo lokunye. Okwamanje ama community radios lokhe ethelenzima esabalalisa imbiko yayo esebenzisa ama city lokunye.
This can be achieved if we are given operating licenses. Community radio for you by you.
Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leCapes United selifinyelele kufinal yenkezo yeZimbabwe National Army Commanders Charity Shield ngemva kokunqoba iCapes United izolo. iDynamos izolo, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leCapes United linqobele iDynamos nge-3-1 ngesonto enkundleni yeNational Sports Stadium, okutsho ukuba selilinde ukudibana leqembu elizanqoba phakathi kwele Highlanders leli FC Platinum, wona azadibana kwenye i-semifinal ngenyanga ezayo. Umdlalo phakathi kwe-Highlanders le-FC Platinum bekumele udlalwe koBulawayo ngesonto, kodwa udluliselwe phambili ngoba inkundla yeBarber Fields iphenduke ixhaphozi ngenxa yezulu elinamihla yonke kulezi nsuku. Ukunqoba kweqembu leCapes United kupha ithemba kubalandeli balo ukuba lizaqhuba kuhle kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, lapho elimele khona ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League ngenyanga ezayo. Abafana bemakhebhekhebe bazadibana leqembu laseDemocratic Republic of Congo ele-TP Mazembe kusigaba sakuqala esomncintiswano ngemva kokuba benqobe iqembu leLioli elaseLesotho ku-preliminary round. Ngakwelinye icele, iqembu leDynamos lisakha iqembu elitsha ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abambalwa abathethwe ngamanye amaqembu. Umncintiswano weZTN Commanders Charities Shield uqoqwa libutho lesizwe, njalo uyingxenye yemizamo yokugoqa imali yokuphathisa intandane labofelokazi abachiwe ngamalunga ebutho. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-3-2 liqembu le-Afghanistan kumidlalo yohlobo lwe-1-day international efike emaphethelweni ngesonto esigodlweni iHarare. Iqembu le-Afghanistan linqobe kumidlalo emibili yakuqala, kwathi iqembu leZimbabwe linqobe kowesithathu lowesine, okutsho ukuba lawa maqembu afike kumdlalo wesihlanu engutshikilobhanqa 2-2. Ngesonto ke iqembu le-Afghanistan linqobe ngamaranza likhulu lesithupha kusetshenziswa indlela ye-Duckworth Lewis ngemva kokuba izulu liwohloke iqembu lezithekeli selibuthelele amaranza ngu-253 kuma-overs alo angamachumi amahlanu. Ukuna kwezulu kudale ukuba iqembu leZimbabwe lehliselwe inani lama-overs obese kumele liwadlale, njalo kumele lithole amaranza likhulu lamachumi ayisithupha lanye kuma-overs angamachumi amabili lambili. Lokhu bekusitsho ukuba iqembu leZimbabwe bekumele lithole amaranza edlula isikhombisa nge-over eyodwa, kodwa abafana beZimbabwe benelise amaranza angamachumi amahlanu lane 54 kuma-overs alichumi lantathu. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Dlovu uthi ukuna kwezulu okudale ukuba kwehliswe inani lama-overs yikho ukuphazamise abadlali beqembu leZimbabwe.
Abafana bebedlale kahle ngokubona kwami babulewe ilizulu, kungathi kwelokho bebeyakhontinya ngokudla yade bekwenza. Ngibona ikusasa lakhona likuhle ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu imidlalo emibili yathi idlulile leyo.
Inani lamaranzi elithole liqembu leZimbabwe yilo elincane kulawo wonke kumbali yemidlalo yalo leqembu le-Afghanistan. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Azibe wope emakamu wangu Mthwakazi Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.